sikhuluma nje sentaba zinduna Mountains lapho owelisikliwi esingu Ambrose Floyd othathele umlungu uDavis Bass indawo yakhe ngokungekho emthethweni esithi yena ulikhaladi is more blackier than uDavis Bass. So ngokunjalo ke indaba yabo isilamalanga amaningi hlupha okusidanisayo kakhulu ukuthi iZANU PF iqhubeka idelela abantu besindebeleni kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngomnyama ngoba i-court ayikhothi sirule kathathu isithi indawo ngaDavis Bass kanti lo chief uKhayisani Ndiweni umdala the late the current chief yaseNtaba Zinduna uNhlanhle Yamangwe balezivumelwano abazibhayelana phansi bevumelana loDavis ukuthi indawo leyi kayisebenzise ngoba wababhalela wabatshela ukuthi ufuna ukuyenza iHeritage Tourist Center for ukugcina imbali yamaNdebele ngoba iNtaba Zinduna Mountains leyi kulapho okwaphelela khona izinduna ezenkosi loBhengula zisilwa kabanzi zivala ngebhethu zidefenda ukuthi amakhiwa engathathi indawo yona leyi. Kungakho ke thina sizileke njengemthwakazi Republic Party okulibandla elibeliever ku-restoration agenda ukuthi imathebelele nje kumbe imthwakazi ngayibuyele kubanikazi okungabantu bonke abavela emkhonweni wemigenzi lemathebeleleni.
Manje yena lo obefuna ukuthatha iplazi libona ungani kasozaphenduke na?
Kuke kwenzakala ukuthi kuvikele idlulileyo kumbe kumaviki amabili adlulileyo impahla zakhe zike zakhuthelwa phandle waphenduka ezoyethusela imuli kaDavis. But namhlanje asikhangelelanga ukuthi abuye phenduke ngoba uzabe se-invita ulaka lwethu lonke. Ebesisakufuna nje ukuthi abekwazi ukuthi indawo leyi kaso yakhe. Njalo thina ngaso sithe indaba sayingenela asiyishiyi ingaphelelanga. So ke ngalokho sithi ukuthi hayi engayenza iphutha athi uyaphenduka sesikwazi ukuthi hayi kuthi ukuthi kukhona kuthembileyo sibili. Kulesitsho esithi nxa ufuna ukubona umnikazi wenja chaya inja kuzasibonisa ukuthi yona leyi inja umnikazi wayo ngubani. Lapha vele kasidili lo Ambrose funa ukubona ukuthi kathi umnikazi wenja ngubani ngoba u-Ambrose engabe eyinja. Okunye sikuzwileyo yikuthi iminyaka emibili edlulileyo ehlukumeza uDavis ubezibula ngokuthi yena ungumkhwenyana ka-former vice president weZimbabwe uKembo Mohadi ngokunjalo akula muntu ongamthinta ngoba yena evela ebandleni leZANU PF. So ke siyathi ukuthi hayi sikhangele kodwa ke sithi komthwakazi wonke jikelele sesifuna ukulungisa indaba yomhlabathi kanti sinanzelela ukuthi impi ye-liberation struggle yabangelwa indaba ezinjengalezi abansundu bethathelwa umhlabathi ngabamhlophe. Sibona iZANU PF lamashona labo sebesenza khona kanye.